kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Lwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, sebezadibana njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edalele parliamente kulandela isinqumo sedalele High Court.
Ngitsho lo hulumende uqobo, ngitsho layo izekhi uqobo, babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo.
Izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uPhuthi lomaplanka, okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho oseluthiwe lwenziwe njalo.
Lo ozaphumelela nguye lo ozabe yenelisile ukuthi abe lolimi noma ngithi abe lesitangi azayenelisa to convince abantu bezigaba zakhe.
Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi, iningi lawo kungawabavela kwele China.
Bekungela indaba yamapollution lesibonayo, ongahlonitshwa kwemvelo, ongahlonitshwa kwemfula, izintaba esikubona kulesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Njalo umnumzana Dingumuzi Phuthi lonkosikazi bekezela amaplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edalele parliamente kulandela isinqumo sedalele High Court. Umthethwandaba we High Court kobulawayo izolo unqume ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ngoba ummeli welibulilima edalele parliamente umnumzana Dingumuzi Phuthi wayehluleka ukuphendula amaphepha emthethwandaba lapho asiwa khona ngomunye ayincintisana laye unkosikazi bekezela amaplanka. Umaplanka wafaka udaba. Umaplanka wethu lamaphepha emthethwandaba esithi uPhuthi wethusela abantu esithi bazabulawa bengekela ukuvotela yena lezano PF. Sokusele nje kuphela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa afake ilanga lokhetho. Sixoxe lomaplanka ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye okukhona isinqumo sibe khona kuliqiniso lelo ukubana isinqumo sibe khona namhlanje kuundla enkulu yomthethandaba yakobulawayo esimayelana le constituency yebulilima. Isinqumo siphumile ngezizathu ezithize eziyenza ukuthi umnunzana uPhuthi atholakale engafanele ukuba abe nguye umkhokheli wendawo yebulilima. Okokuqala, kwaba lokuthuselwa okukhulu kakhulu mhlaka 23 kasti abadala bethuselwa ngendlela eziphezulu, batshelwa ukuthi nxa bengayekela ukuvotela iZANU-PF bazabulawa kumbe bazachisela imizi yabo kumbe bazanyamalala. Okunye njalo kwakukhona kwakulamathebuli awefazi ayebekiwe emagedini within 300 meters ayehlala abantu babe ngu-4. Abantu labana abangu-4 babethatha abantu phandle bafike lapha ethebulini bababhale, bangababhala babanika umuntu abaphelekezele ukuthi baye bavotisa. Njalo kunye futhi okwaba khona ngelanga lokuvota okuyilanga eligcizelelwa ngumthetho ukubana akumelanga abantu campaign, kumele abantu bagcine icampaign within 24 hours. Kodwa ke ibandla leZANU-PF lalicampaigna ngalona lelo langa. Why ngisitsho njalo? Babephekela abantu ukudla bebancenga ukuthi kabavotele ibandla leZANU-PF bangaqeda bahambe bayekudla lunch eyabiphekiwe, baphiwe futhi lama drink okunatha. So okuyinto engavunyelwayo emthethweni. Okunye njalo futhi okwenze ukuthi kuzokube lesinqumo yikuthi uPhuthi wamukela ama summons kodwa kazange aphendule ama summons wa wamukela kodwa kazange aphendule okuyikutshengisa ukudelela umthethwandaba okuyikutshengisa njalo ukudelela intando yabantu bebulilima. Siyabonga.
Manje nxa kungayenziwa ukhetho lwesibili njengalokho osekuthiwa ngumthethwandaba, kuzaba lomehluko yini? Ngoba kulalezo zikhalazo elalizifakile libona ngani ziyaba zingekho yini okungabangela ukuthi ukhetho lingadingi ukuthi impumela yakhona iyasoleka na?
Ngiyabonga njalo umbuzo. Iye hayi, okukhona ukuthi thina sikholwa ukuthi umthwakazi wonke, ngitsho lo hulumende uqobo, ngitsho layo izekhi uqobo, babonile ukuthi kwakungasiyonto elungileyo ukuthi kube lezinto ezinjalo ezenzakalayo ngelanga lamhla ka-23 ngoba zaphazamisa ukhetho kakhulu. Ngokunjalo ke sikholelwa ukuthi ukhetho oluzabuya osizalwenza ngesikhathi esizabe sisiphiwe akusoze kutholakale izinto ezinjalo ezizaphambanisa abantu ukuthi bavote ngendlela efaneleyo, ezizaphambanisa abantu ukuthi bavotele umkhokheli abantu thandayo, ezizaphambanisa njalo izifiso zabantu bebulilima.
Lo ke ngunkosikazi Bekezela Maplanka wancindisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sebulilima edalele ephalamende. Ubexoxa icingweni leStudio 7. Kusenjalo izakhamizi zebulilima zithi zindala zombili uphuthi loMaplanka okuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho selithiwe lwenziwe njalo. Kukhetho lwedluleyo umnumzana Phuthi wathola amavoti afika phose inkulungwane eziyisikhombisa 7185. UMaplanka yena wathola amavoti azinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6660 votes. Umnumzana Athwel Ndlovu owezabhu wathola amavoti afika phose inkulungwane 933 elandelwa ngumnumzana Alec Moyo owebandla le MRP wathola amavoti adlula kancane amakhulu amahlanu 509. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabi Bangodube odabu kanjalo esigabeni sebulilima.
Daba oluphakathi kamnumzana uphuthi loMaplanka ngibona ukuthi kungumzekelo omuhle kakhulukazi endaweni yebulilima, ngoba njengoba sisazi ukuthi bulilima lona ibizo lithi bulilima lisho ukuthula. Njengoba lesisho ukuthula okusho ukuthi kuyadingeka ukuthi abantu nxa beqhubeka ngempilo baqhubeke ngepheje elilodwa kungela munye osala mhlambe elama hiccups endleleni development esiyabe ukuthi idinga bonke abantwana bebulilima ukuthi babambisane. Ingakho kuqakathekile ukuthi nxa kuyabe kukhona omunye oye waba lokukhononda wahamba wayafika enkantolo, inkantolo yakubona kufanele ukuthi kuqhutshwe ngayo lindlela eyanquma ngayo. Sibone ngathi kungumzekelo omuhle njalo kungumzekelo omuhle elizwe lonke jikelele ozatshengisela ukuthi kuyeneliseka ukuthi kube le clear consensus ezintweni ezenzakalayo njalo lokuthi izinqumo zilandelwe ngendlela eqondileyo ezizachiya abantu bebulilima bonke behamba ngendlela eyodwa njalo besatisfied ngalokho okuzabe kusenzakala ngase kudlule imphumela le ethethwe inkantolo.
Njengoba sekuthiwe kuzenziwa olunye ukhetho, umbona enqoba na uphuthi kumbe ubona ngani uMaplanka nguye ozathatha lesi sihlalo?
Nxa sekubuyelwe ukuthi kuthiwa kuqalwe phansi ukhetho kanje irirani esingayisho ngesikhiwa lapha kusuke sokufana lomuntu ophakathi kwemngcwele emibili omunye eselizwe leBotswana omunye eselizwe leZimbabwe kube sekusiba le strip sesiphakathi esibizwa ngesikhiwa ukuthi no man's land. Kathesi bonke sebephakathi kwe-no man's land ukuthi akusakhethelekile ukuthi ngubani owawinayo kuqala noma ngubani owayewini ongazange wawina kuqala. Kathesi sekubuyela futhi kibo bobabili ukuthi babuyele ebantwini babo bayezama ukuthi bayekhankasa bayezama ukuthi baye bacela ukuthi babavotele lo ozabe lo ozaphumelela kumelela nguye lo ozabe yenelisile ukuthi abe lolimi noma ngithi abe le sweet tongue azayenelisa ukuthi to convince abantu bezigaba zakhe ukuthi balalele lento ayikhulumayo njalo bayizwisise ukwenza ukuthi bamnikeze amavoti ngoba umuntu ukuthi aza kuvotela ukuvotela ngenxa ukuthi uyayithanda lento oyikhulumayo njalo uyayikhwabitha into oyikhulumayo njalo uyabona ifuture kiyo leyo nto oyikhulumayo so kuya sekuzaya kibo bobabili ukuthi ngumbani ozathi nxa efika ebantwini azichaze ngendlela abantu abafisa ngayo noma abantu bazalalela lokho abafisa ukuthi bakubone okuyabe ukuthi nguye oyabe ezaphumelela ngoba yingakho kuye kwathiwa ama-rerun ngoba ngabe kuthiwa kule obvious winner bekungasoze kube le rerun bekuzathiwa akuvele kuthathwe indondo iphiwe lo ovele oyi-obvious winner kodwa-ke ngenxa yokuthi akula obvious winner kufanele ukuthi babuyele ku-rerun so kufanele ukuthi bona abahambi bazihlambulule ebantwini kube ngabantu abazikhethelayo so okwakathesi akekho phakathi kwabo babili esingamutsho ukuthi lo uzawina noma lo akasozawina
umnumzana difa wajabha ibhango dube ngolandela izombusazwe njalo edabuka esigabeni sebulilima ubekhuluma ecingweni lestudio 7 esebhilitane zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi iningi lamankampani la kungawabavela kwele China besithi ubhuqu lubambe nki indawo yonke okungalungelanga impilo zabo ezemvelo kanye lezilimo isikhalazo sabo ukuthi uhulumende athathele laba inyathelo ngokusemthethweni unokuthaba Dlamini usethulela loludaba ngokugcweleyo esewange
Abahlali bemadumabisa eingagula kanye nje lezinye iziqinti bathi eminyakeni emihlanu edluleyo sebenanzelele ukwanda kwamankampani asebenza ukuletha ubhuqo oluphambanisa umoya ophefumula ngabantu emadolobheni kanye lemaphandleni. Umnumzana Simon Chuma odabuka emadumabisa uthi amankampani afana labo Sino Hydro, Zambezi Gas, Makomo Resources lamanye asebenza duzane kakhulu lemizi yabantu okwenza becine behotsha umoya wamalahle.
Akepha mahlayana amalahle bathwala ngamarori ama-haulage trucks lawa besebenzisa imigwaqo yona le esetshenziswa ngumuntu wonke ama-public roads sebewabulela ama-roads lawa sekuyipollution uthuli lodwa lwesabukayo akabalani labantu bona babhizi nje ngokwenza ibhizinesi yabo bethatha izimali lapha besiya ngakibo kodwa bengayenzi lutho ukuthi kumbe basuppress i-dust kumbe bayenze njani
inkulumo kaChuma igcizelelwe ngukhansela Brian Chikumbo kaward 3 eWange Central
every day kulama clouds e-dust and also we have got i-HDM layo futhi nxa kulo moya it blows ku-direction ye-compound
uChuma uthi yena sesesabela impila kahle yakhe ngoba ubhuqu lolu luza lemikhuhlane enjengeyofuba
nxa ulwele ebusuku uyabusiza ukuthi sugcwele uthuli naphansi unganyathela haya phela abantu abaningi vele nxa bevuka awungeke utsho ukuthi ulele egezile ezinyaweni lapha kuyabe kumnyama lju ngedust yangkhona yena le fine dust yabe wele phakathi kwezindlu so bathi yiyo manje enjani elimazayo kumaphaphu lapho
omele isigaba lesi edalele ephalamende umnumzana Daniel Molokele uthi ilihlupho lezi zidinga ukukhangelwa kulandelwa isisekelo sombuso ethi izolo bekungenje
bekungela indaba yamapollution lesibonayo ongahlonitshwa kwemvelo ongahlonitshwa kwemfula izintaba esikubona kulezi nsuku so siyakhuthaza ukuthini ama-companies ahloniphe imvelo ewange
ephendula kulokho umnumzana Mgcine Ncube wenhlanganiso kahulumende e-Environmental Management Agency uthi inhlupho lezi zivamile ngesizathu sokuba ezinye inkampani kazilandeli imithetho yemvelo
efforts are being channeled towards ensuring that dust roads are being suppressed
siyafundisa izakhamizi zewange ngendlela abangazivikela ngazo ethuluni lolo njalo silemizamo yokwehlisa uthuli emgwaqweni kanye lokususa eminye imizi endaweni lapho okulohlupho lolu
Uhulumende ngomnyaka ka-2017 wanika izithupha zokwemba amankampani amaningi eZimbabwe ngenhloso yokuzama ukukhulisa uhlangothi lwezemigodi ukuze ulethele ilizwe inzuzo engaba ngamadola emelika alitshumi lambili 12 billion ekupheleni walumnyaka. Kodwa izakhamizi zalumango zithi inzuzo leka bayibone ukuthi iyangaphi. Besithi le mifula efana labodekha ingcolile, izifuyo ziyaphunza kanye lenyamazana zendle ziyafa ngokunatha amanzi alemithi asetshenziswa nxa kusenjwa. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginguNokuthaba Dlamini.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Manje ke sithi lesiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi icala lomqeqetshi wabadlali benguqu beqembu labesifazane elamamighty warriors uShadrack Mlawuzi uyetheswa icala lokudlwengula omunye wabadlali beqembu belisemthethwandaba izolo. Unogada wabadlali laba nguye ophe ubufakazi esithi impela uMlawuzi wahlukuluza omunye umdlali. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni unkosikazi Mandi Jimene engabuyela ekhaya ngoba ukhululekile. UJimene ubikwa elandule ukuthi wayekucele leZANU-PF elithiwa G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani Studio 7 labalaleli bonke baseZimbabwe. Injani ngezindawo? Ya, sizwile lapha indaba yamalobolo. Sizwile indaba yamalobolo. Abantu mebelobole sibili abantu. Ukuze uhlonipheke oyihlozala. Lo mfazi ayekhona ukuhlonipha. Bangangamkhiphelanga ngeke sakuyikuhloniphe kahle. Ngaso ubhayisa umshado ufuke ushada lobola. Yes, yakubona sibi imshado ayisalasti kulezi nsuku. Imizi eminingi iyadilika siye imshado ayo. Abantu abasahlala emshadweni. Asathi nobaba mbese siwiki. Ngomama basehlula lapha emacansini. Ngokuyini ndabo mama shema hayi bakhala mshado bachiya sibili bachiya so hayi kunzima kodwa hayi umuntu umelobole ngoba singathi sifundisa nzima abantu abethu so esikolo lapha iskool fees ziyadula ufike nje uthola umlobole yathatha mahara angeke uhambe kahle so abantu bengahlanganisa izinto lezo ezamavoti lemshado hayi abaqale beqeda kwamavoti kudlule bese lingena kuleke sizwe kahle asizwisisi kahle awuba kunzima lapho ufundisa abantu ntombazane siyabafundisa sokuthi umuntu efike ezithathele mahara hayi angeke uvume sibili noma sibabona imishado yabo sidilika fast vele phandle lapho sokunzima ukuthi kwenzakalana sazi mbe isikhathi sakhona iminyaka yakhona sazi shame kodwa uma ezama ukuyalungisiswa into zonke zibuyele emasikweni kahle.
Studio 7 linjani? Siyaphila thina. Hayi siyabonga izindaba, siyabonga izindaba. Hayi siyawuzwa lo mthetho abantu bazobhasisa ukuthi ulobola umuntu sokumele ukuthi ezikhethele mayefuna uyalobola mayefuna engakaloboli. Kodwa thina sithi hayi asila problem lakho, lokho kusho ukuthi ngumthetho wakibo khona leZimbabwe. Kodwa kithi kwamthwakazi hayi sizokuqhubeka silandela lokho okwabokhokho bethu. Into esizoqhubeka ngayo. Hayi siyabonga, siyabonga kakhulu Studio 7.
Linjani kuStudio 7 linjani? Hey, indaba kathi sengezochabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu. Nxa ngikhumbula bula kuhle ubaqale uChamisa esabizwa ngeMDCT walandelelwa yibo bona abafuthi bamthathela igama lelana bathi ngelabo. Namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi 3+C osengezo chabanga. Into le vele idingi nakuthi ifake lwizibuko kumbuku yekhodi into yezano. Sebebonile ukuthi uChamisa uyabehlula ngamavoti uyawina, so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzoro. Monzor Bora bamkhipha yadilika yona. So namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengamonzura. Eh, umnanga gwabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChaba. Indlela yezile umnanga ukuthi waye bengabotshwa, waye ngadingisiswa. Kuye emakhoti lizabona le khoti khona phiya phumisa igama ngelika Sengezo Chaba. Lenele lithi 3+C. Yena bazamlande noma azatshintshe elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela. Bazamthathela futhi azabuya ngalo. Kodwa ngaba abantu beZimbabwe siyahlakanipha. Angaze abuye ngelinye igama. Simlandele kuphela simchiye lo Sengezo Chaba njengakuMonzura. Abantu bayekela ukuyivotele kaMonzura yadilika. Lena le u3+C kamthatha uChaba. Akula bantu abazamlandela. Uzahlala labo nabo phugeni abayiba bamlandela.
Eh, amavuko Studio 7 ya sike sibone imithetho le ebewe ezweni leli lakithi esiphila kuyo esiphiliswa ngayo. Akuyona imithetho yokulawula ilizwe ngempela, ayisokusobala kakhulu. Umntwana osukugrade 1 sekeyabona ukuthi imithetho le ngencindezelo ayina ubuntu, njengoba umbuso lo usayo unokugovu futhi unokudlova. Balwa nathi ezweni lethu kanokuthi balwa namanye amazwe, bona balwa nathi. Ayikho into abasiza ngayo. Noma bethu umbuso wakhululwa yibo, manje sesifela ukuthi umbuso wakhululwa yibo. Sebasihlukumeza ezweni lakithi esikhula kulo, siphila kulo. Hayi madoda, kunzima indaba yomthetho le, mayilungiswe empeleni. Abojaji nabo sokungabojaji bazikhethela imithetho, bazibeka phezu kwemithetho, ngoba siyazi ukuthi abojaji nabo ubele bangaphansi komthetho. Akuna ukuthi ujaji ungaphezu komthetho kanjani. Uma kuthi umthetho welizwe lonke, kumele basebenze imithetho ngokulingana, bangazibeki phezu kwemithetho. Baqeda sebafaka imithetho yabo yamafavor. Akusebenzi lokhu. UPaul Nyati wamapholisa, uminister, akasebenzi vele. Ayikho into ayenzayo. Abantu bayafa, bayahlukumezeka, ayikhona, ngoba vele kungabantu bona sebazibeke phezu komthetho. I-revolution devil system abayisebenzisayo is too much. Asikuqedeni konke lokhu bantu bakithi, singakukhangeli kuphela ngamehlo, singakukhulumi kuphela ngomlomo. Makusetshenzwe le party ebusayo asilutho, singayihlasela incane kakhulu.
Salibonani uStudio 7, linjani basakazi labalaleli? Siyayizwa ingoma kaSengizwe Chaba. Ya, kalitenda ibithini unga? Tenda ibithi ungaphi yena? Nguyo le problem la. Ayikalungi Chamisa. Tenda ibithi. Ngathwa izanu ikhatshani. Tenda ibithi unga? Wish me Ncube. Amadoda lana agijima lo mgabe. Angeke libakwanise, bagijima be-underground laba.
Sanibonani beStudio 7. Ngicela ukubuza ukuthi kanti yena lo muntu okuthiwa nguSengezo Chaba ngulo, kanti yiphi indoda eyake yaxotsha abantu abayo egumeni? Uma yena engu-general secretary we-CCC, uxotsha njani abantu be-CCC? Ebaxotshelani? Amandla akhona ewathethe kubani? Ngoba iphathi yonke ibuswa ngophezu kwayo ongupresidenti. Ukhulumile yini noChamisa? UChamisa wathi xotsha laba abangakulaleliyo Sengezo. Uma kunganjalo, kumele sikubone sobala ukuthi amandla uwathathanga, njalo wenzela bani? Wonke umuntu sikhulile, sibadala, asisibo bantwana abafidwayo. Sikhangele okwenzakalayo. Kayisuthe leyo mali, uzayisutha azayihlanze.
GoStudio 7, salibonani. Kahle mina ngiyacela bakithi, kahle kahle ngathi lo mlayezo lingawufikisa kumnangagwa. Kahle kahle mawukhone ukuthi ufike ukuthi kathi umnangagwa kayena kahle kahle ucabangani, ngoba phela ma wayekhampena angithi zikhona izithembiso azifaka ebantwini, namanje usathule nje. Sokwenzekani? Ngoba okokuqala nginto wayethe ugesi ngeke usaphela, manje kwenzekani? Akuna gesi. Wayethe amanzi ngeke sahlupha, ayahlupha. Abantu bezibanga nayikhulula. So kahle kahle kathi kwenzekani yena lo mnangagwa lo Jacob Mdenda wakhe yena leyi speaker zakhe zona lesi sikhulu, kahle kahle kathi bacabangani? Hayi, ma kuyukuthi kunzima. Hayi phela noChamisa ke limfikisele lo mlayezo ukuthi hayi, sakazama ukuhlanganisa something lathi siboneni okokwenza, noma singaphandle kweZimbabwe kodwa siboneni okokwenza. Azame ukusihlanganisela lathi khona okwabalakho thina singenakho. Uyabona,
manje abantu bemathebeleni babulawa yindlala, abantu bayahlupheka, abantu bathwele zimba, ezibhedlela zifile, akunanto ebambekayo. Kodwa alikhulumi nangakho, libhizi nje ngento zisisile ezanu kuphela, izinto likhuluma ngazo. labantu livula ama audio abo ngabasemba ay corruption vele yona mayisinya gene elizweni manje ay corruption asonke right elizweni strip corruption ay kusibila ngazi impilo uthi why ningathithi hleli bize mashona once ngoba kuyafanana vele kuko zikhuluma indaba ze mashona le into elisikhuluma apha ungavuli istudio 7 semashona uthi esemashona uvule esesindebele same thing into eyiwane le ekhulumayo kodwa emathebeleni laphana zinei into ezenzakalayo lapha ziningi kakhulu into ezenzakala emathebeleni ngodubo emathebeleni labantu ababhekane nalo abantu babulaya indlala lapha abantu batshontshela inkomo zabo lapha yona izanu yetshontshayo futhi etshontshela abantu ezanup f ngoba manje kula makhansela abanje etshontsha awezanup f
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Kuleziqondiso ezintathu ezidingakalayo ukuthi uhulumende weCentral African Republic azilandele ukuze aphumelele ukuvikela abantu njalo kube lokuthula. Esakuqala ngumlando wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission, iMINUSCA, omela elemelika kugatsha lomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezombusazwe olwe-Special Political Affairs. Umnumzana Robert Wood uthi lanxa umumo kulelo lizwe ungavumi ukuthi kusetshenzwe kuhle, iMINUSCA isizamile ukuletha ukuthula lokuqinisa ezomvikela ngomnyaka odluleyo. Ibambane lohulumende weCentral African Republic labalwela ilungelo loluntu. Ukusebenza ndawonye lokuqinisa umsebenzi walabo abalomlando wokuletha ukuthula kubalulekile ngoba kunika amandla abezomvikela labantu beCentral African Republic njalo kuyasekela inhlelo zababusayo, kutsho umnumzana Wood. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi abasebenza leCentral African Republic abagoqela iMINUSCA besekele inhlelo zokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ozayo. Umnumzana Wood uqhubeke wathi sokuyisikhathi eside abantu beCentral African Republic bekhetha abakhokheli babo. Siyagcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi abesifazana labasakhulayo baphatheke ngokupheleleyo kuzo zonke inhlelo zokukhulumisana ezizalandulela ukhetho. Isiqondiso sesithathu ngesokuthi uhulumende weCentral African Republic aqalise ukukhulumisana lamabandla aphikisayo lamaqembu ahlome ngezikhali ukwenzela ukuthi kube lokuthula njalo abaphikisayo balethe imbono yabo kulezi inhlelo. Kutsho umnumzana Wood, sikhuthaza wonke umuntu ukuthi akhethe indlela yokuthula. Abantu beCentral African Republic badinga isisombululo sodaba lwezombusazwe esizabangela ukuthi ilizwe libuswe kuhle. Ilizwe leMelika lizahlala lisekela abantu beCentral Africa, kugqiba umnumzana Wood.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
The Voice of America, VOA.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sebenza dibana njalo umnumzana Dinga Muziphuthi lo nkosikazi vekezela maplanka kukhetho lokudinga uzamela ibulilima edalele parliamente kulandela isinqumo sedale le High Court. Izakhamuzi zebulilima zithi zindala zombili uphuthi lo maplanka ukuba nzima ukuthi kwazakale ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho soluthiwe lwenziwe njalo. Izakhamizi zewange zikhala ngokungeluswa ngemfanelo kwamankampani aphatheke emsebenzini wokwemba amalahle esigabeni lesi, iningi lawo kungawavela kwele China. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisa ngakuzwa indaba zethu lapho kuzigcwela www.voa.com. Olubhalelisayo ngokuthi usikhale.